umuntu rakamba manga emthathenda esikile nakazange arikhole kumakombe somkhanto yenekwazi ukuthi wangikhola wabhala imali yahamba kuminister of local government ukuthi usefi ngikholele umuntu but ekwazi khonokho wabeqamba amaza phambi kwekhoti esithi kazange angirikhole so yo amanga engingariphothele emapholiseni.
Bona abeMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala isipiki, wabhalela incwadi nabeMDCT isipiki bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbeni umeya wegqwele. Bathi bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukhansila sowasuka kukhansila awusenguye umeya wegweru awusengukhansila njalo.
So ngathatha indaba yona leyi ngayihambe semthathe emthethendaba ukuthi kaciswe ngoba akwenzanga kuhle but owakathesi isimo esikhona sokuthi angisiye ekhansila kathesi kumbeni umeya bathi bona ngaloko besithi kabazange bangixothe.
Bakuxotshelani nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDCT?
Vele njengamanye amarikho ayenzakalayo ngiyabona ukuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC Alliance so ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangirikholanga bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholile iyo indaba engiyithethe emapholiseni. Okunye lokhu bekungelandaba but yona leyo yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident umuntu ozithi ngupresident kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo muntu uyaqamba amanga yikho ngithethile leyi into ngayihambisa emapholiseni.
Njengoba uyasho ukuthi solusemapholiseni lolu daba, okufunayo osokusele ukuthi ubaba uMonzora abotshwe amiswe phambi komthethwandaba ngecala lokuqambela umthethwandaba amanga.
Yebo, sibili. Yilika.